Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olesithathu mhlazi ku-19 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela oluqhamuke e-insiza lasemadobo lapho kutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC lwesatshelwa ukuthi luzaveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olusabekayo kakhulu ukhetho lomnyaka ozayo.
Ukuchaya uMangoyi sizwe ukuthi uchaywe imoto ezandla akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbe igundwane kumbe inkukhu singayizwa ukuthi ichaywe imoto ezandla PF. We are going to deal with them decisively.
Gambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha udaba lwegugurawundi luzaphumelela na?
Kungaba lendlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonde bezikhona qalisa ukuthi kube lendlela eyokuthi zelapheke njalo.
Ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkolo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luthi luyakhula njalo soluthole amalunga amaningi kuzo zonke zoyisikhombisa iziqinti zalesi sigaba.
Asikafinyeleli enani esilifunayo kodwa ke sesizamile ukuthi we mobilize, we talk to the servants of God. We are not only focusing on umongameli kuphela, but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwesatshelwa ukuthi udlakela oluqhamuke e-insiza lasemadobo lapho okutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC kungaba kuveza sobala ukuthi kuza kuba lodlakela olusabekayo kukhetho lomnyaka ozayo. I-CCC ithi amalunga ayo atshaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF ezigabeni zombili ngesikhathi bekhankasela ama-by-elections akamanisipala azakwenziwa ngayonale impelasonto. Abalimele bagoqela amalunga edale lephalamende abomnumzana Daniel Molokele omele iwange East, umnumzana kucacaphulu owenkulumane lonkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo yena onguye obhaxabulwe kabuhlungu. Ibandla lezanu PF liyakulandula lokhu lisithi ayisilo elidalelo ludlakela njalo lithi abasekeli balo yibo abachaywe ngamalunga e-CCC. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Kudahobe.
Yiyo into edanisa ngokuba lokhetho kwelakithi leZimbabwe ukuthi phose nsuku zonke usukela isikhathi iZimbabwe yathola khona uzibuse uma kulokhetho udlakela kalukho khatshana. Yikho kuze kube yinto eyaziwayo ukuthi ngenyanga ezintathu kumbe ngenyanga eziyisithupha sesisiya kukhetho, abantu balokubaleka emzini yabo, abantu balokuthutha, abantu balokucatsha, especially labo bantu abasupporta kumbe abamela izikhundla labe besebenzelana ne leqembu lenkululeko kumbe leqembu eliphikisayo ele-CCC kathesi bajayele ukubaleka emzini yabo ngoba bayabe besesabela impilo zabo, besabela le safety yemuli zabo. Ngakho-ke udlakela unfortunately soluyi-part of ama-elections eZimbabwe. Sekudingeka ukuthi kutshintshwe leyo ngqondo kubantu abavusayo amaqembu awe-politics nakanye kuma-supporters, ngoba ama-supporters yiwo ekugcineni asetshenziswayo ukuthi echaye abanye babo, achaye amanye amaZimbabweans, kubangwa zona lezo zikhundla eziyabe zikhona ngalolono okhetho. Yikho ngithi ama-structures akhona, imithetho ikhona, amapholisa akhona, ama-commission, ama-electoral commission akhona, kodwa konke lokho akusebenzi umsebenzi wakho ngoba kuyinto nje eyaziwayo ukuthi kuyabe kuleqembu eliphushayo ukuthi kube lomsindo.
Amakomishini akhona ungathi asilela ngapi njalo kuyina mele akwenze ukuze kwenqatshelwe udlakela olunje sikhangela lapha iPeace and Reconciliation Commission kanye lapho Human Rights Commission.
Into yokuqala enkulu eshotayo ukuthi lawo makomishini kawazimelanga, kawalayo i-independence, yikho awakho esingathi a-neutral, awakho neutral. Ajayele ukwenza izinqumo ngokuthatha izinqumo ezisupporta iqembu elibusayo leZANU-PF. And into eyenza kube njalo kuyukuthi abantu abayibo abangamakhomishina abahlala kuwona lawo makhomishini kungabantu abakhethwa ngumnanka kongokwakhe. Yeye, kungabe kule ndlela yokwenza ama-public interviews, kungabe kule ndlela yokuthi loba ngubani nga-applyela leso sikhundla. Kodwa iqiniso yokuthi amandla asezandleni zikamnankagwa ukuwaphoyinta, asezandleni zikamnankagwa ukuxotsha amakhomishina. Ngakho-ke kungaba into ekuthi akula independence, akula neutrality ukuthi lawo makhomishina asebenza ngokuphelela. Yikho-ke izenzo zawo, izinqumo zawo, konke amakhomishina akwenzayo kusekela izifiso zeZANU-PF.
Lo-ke ngumnumzana kuda hobe igqwetha elicubungula ezombusazwe. Kusenjalo abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party bathi abebandla leZANU-PF bengaqhubeka ngodlakela bazaphindisela. Umgcini sihlalo wabatsha kubandla leli umnumzana Mudenda Chilumbo ufunge wagomela wathi abeZANU-PF bengalokotha bahlasele amalunga ebandla leMRP bazawukhomba olotshwala.
Ngiyabonga baba Chris, ngizwile umnankagwa simbonile esesithethe house yekobulawayo ekhuluma ngendaba yegugraund. Thina sithi akula muntu olemvumo ekuhlalela udaba lwegugraund onguye o-implicated into the case asondaba yamachief. Le is a political issue because it was politically motivated and asingeke samvumele umnankagwa ukuthi enze konoko. Konoko akwenzayo is a violation of ama-international laws and angeke samvumela. And khonokho akwenzileyo ama-chief lawa athi wona afuna ukuzoyihlalela indaba le, ngifuna ukubatshela ukuthi i-MRP chairperson mina okhokhela ugatsha lwabatsha ngithi udaba lolu kuzalwenzela ezulwini, kuzalwenzela ezulwini. Ama-chief lawa i-meeting ama-public hearing bazawenzela ezulwini not lapha phansi. We are deploying our youth to act counter to this.
Nxa sikhangele udaba lokutshaywa kwabantu eMathebeleland South phambilini kokhetho, ungathini wena ngakho lokho? Njalo ubona ungathi ukhetho oluzayo luza kuba lunjani?
Isithi thina hayi batshaya nina be-triple C nxa lifuna ukubona ukuthi lizwe kumbi i-dictatorship ikhitshwa njani. Tshaya nini ukutshaya abantu be-MRP bele-radio bele-campaign lilamanga izana ngeke iyasilanda thina. We'll deal with them decisively, we'll deal with them with equal measure. Kabakuzame kithi thina ku-MRP, kabaqelele ku-triple C lapho ukulombuso wemashona not ku-MRP. Ukutshaya umangoye sizwa ukuthi utshaywe yimoto yezanu akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbi igundwane kumbi inkukhu singayizwa ukuthi itshaywe yimoto yezanu-PF, we are going to deal with them decisively.
Lo-ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo umkhokheli wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni leStudio 7 esebhinga. Kambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi luzaphumelela na? Lo ngumbuzo osemlonyeni wabaningi kulandela ukuphawulwa kohlelo lokukhumisana umlotha ukuthiwa luzakhokhelwa zinduna zomdabu. Abanye bathi lokhu yikudinga nje usekelo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo okwenziwa ngumongameli Mnangagwa. Kodwa umfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance uthi lolu hlelo lungaphumelela nxa kungalandelwa indlela oluhlelwe ngayo ngabezwe izinduna eziphiwe le ezicetsha ukuthi zilungise lolu daba.
Singakhangela imbali yalindaba yombhuqazwe eGoground sikhangela ukuthi kusukela ukwenzakala kwayo dala ma-1983 osokuze kuphose kusinike 40 years siseduzane layo. Kutsho ukuthi ngokokuqala ukuba uhulumende kube logwalo lapho esingananzelela khona ukuba uhulumende uyavuma ukuba lento yenzakala njalo kule mzamo yokuzama ukuthi kwenziwe olunye ulutho kuze kulungise le ndaba. Lokho kunekwakusenzakala siba lesifiso kodwa lolu hlelo osolukhokhelwa zinduna siyananzelela ukuthi lungabe lusinika ke esingathi kumbe isisekelo sokuqalisa ukulungisa lolu daba. Bengikhangela ugwalo lwabo oluzabe lubancedisa ukuthi bazasebenza njani olokuqala lolaba lukhiphileyo. Umbona luyatshengisa njalo ukuthi lindaba bafuna ukuthi izinduna yebo ziyabe zikhokhela kodwa bakhangelela ukuthi kube labafundisi, bakhangelela ukuthi kube labane lezinye inkokheli eziyabe khona ezigabeni ezehlukeneyo ezingabancedisa zibaxhase. Ngakho ke ambona ukuzaba umsebenzi wezintuna kuphela kodwa kuyaba umsebenzi wesigaba sonke. Ngakho ke ngalokhu kungalandelwa ngaleyo ndlela mbona ngani kuyaletha ukuthi kube lethuba lokuba lolu daba kube le ndlela olungasetshenzwa ngalo. Njalo into eqakathekileyo izabe ukuthi kucace ukuthi kambe zona izintuna ekugcineni kukhangelelweni, kukhangelelwe ukuthi zikhiphe nje esingathi i-report eyokuthi abantu bathe kumbe zizakhipha njalo ukuthi njengoba abantu sebekhulumela indaba ngalindlela kungcono kube lama recommendations ukuthi kusetshenzwe kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu okuzayenza ukuthi uhulumende enze olunye ulutho. Nanzelela ukuthi uhulumende uthi nxa sikhangela indaba yezithupha indaba zama death certificate yinto avele sesithi sefuna uqalisa ukuyenza ukuyisebenza. Njalo singakhangelisisa ukuthi khala kule zinto eziningi ezingathi ezilula ezingadinga imali ezingenziwa nguhulumende kwenze lolu daba tholakala ukuthi abantu baye phambili.
Indlela ukwenziwa ngayo le yokuthiwa abezomdabu izinduna yibo abayalandela bekhulumisana lozulu, ubona ngani kuzaphumelela yini lo kumbe ngakwakhethwa abanye abantu abangayisibo izinduna?
Ngokuzwa kwami ngiyakholwa ukuba izinduna lazo zisalungisa ukuba uhlelo lolu bazalwenza esikhathi esingakanani nini luyaqalisa nini. Bona ngani lokhuyana sokusezandleni zazo izinduna ukuba zikulungise. Ngakho ke kuyamele engxenye esike sibe le esingathi sibanikeni ithuba mbijana ukuthi sizwe ukuthi bona balungiseni. Kungabe kusese engathi eli kumbe singabe siphangise kakhulu ukuthi siphawule ukuthi hayi kuzokwehlula. Asikeni sibanike ithuba lokuba benze amaplan abo, benze amacebo abo konke sibe kwazi ukuthi hayi baplane lokho ngalindlela la ngalindlela. Kuzaba lula ukuthi sesingakhuluma ukuthi hayi nxa kunje enqevela kusoze kusebenze. Benxa kunje enqevela kuzasebenza. Benanzelela ukuthi zona induna kodwa sesigabeni esihle sokuthi nxa bengasebenza lo muntu wonke kusetshenzwe kungaba le ndlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonde bezikhona qalisa ukuthi kube le ndlela eyokuthi zelapheke njalo lokuthi abantu bakwanise ukubhodla bakhulume ngalendaba.
Allo ke ngumfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ugatsha lenhlanganiso yomanyano wabezenkolo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED oluMatupelele North olubunjwe ngenyanga edluleyo luthi luyakhula njalo soluthwele amalunga amanengi kuzo zonke zoyisikhombisa iziqinti zalesi sigaba. Obona ukuqoqwa kwenhlelo kulolu gatsha umnumzana Tamuka Nyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLubane uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunenge ngenjongo yalinhlanganiso.
Ama-structures that I call each and every day because wherever I am going or we are address abantu because you know abantu babefuna ukuzwela from the horse's mouth ukuthi lichumayela ivangeli elinjani. Asikafinyeleli enanini silifunayo kodwa ke sesizamile ukuthi we mobilize, we talk to servants of God. We are not only focusing on umongameli kuphela but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop ifuna abantu abayithandazelayo, for iZimbabwe ukuthi ibe lokuthi
ukuthula ifuna abantu abayithandazelayo. So that is what we are looking forward for, ukuthi khona let Zimbabwe even a peace. We are approaching our elections. We are servants of God. We are going to stand on the gap. We are saying people, hey, we are not forcing anyone. Ungezomuntu sithukuta khona abafundi sebebamba abantu ngodlami ukuthi bebuye lokhuzeni umbuzo ombuzo nokuthi kungenqayani sikethe ukuthi sisekele o sikhase ubaba umnangagwa simkhasa ngemthandazo ngoba ke kungumsebenzi wethu thina esawunikezwa nguNkulunkulu ukuthi sifuze siwakhulekele amakhosi omhlaba kungakhathalekile ukuthi okhona ngaleso sikhathi ungubani but kuyadingakala ukuthi khona whether we like it or not into esalayo ukuthi kathesi he is the president of the republic of Zimbabwe siyavunyelwa iBhayibheli ungabalulonezi ngu-13 vesi ngu-7 iyakhuluma ngokuthi kasizehlise so ngezinye indlela thina sizehlisela kuye siyazehlisa kumbe ngusobhuku okhona esigabeni siyazehlisela kulowo sobhuku ngenxa yani ngenxa yokuthi nguye okhona osiphethe osikhola ngaleso sikhathi
bakhona abamsolayo umongameli Mnangagwa besithi uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu kukanti abanye eMathebeleland belokhu bemsola ngodaba lwe-Gugurahond litheni njengabafundisi beMathebeleland ngalokho
abantu bengafuna ukukhuluma iqiniso ziningi into esikwanisa ukuzikhombela esesizibonile ezenzakalayo ezikhushwa nguye ngingafuna ukuthi ngubonise nje into ezimbili ezintathu ungakhangela eMathebeleland no silegwa idamu elegwa iShangani elasungulwa ngo-1904 but kathesi kuthe khona ngokuba kwakhe if you go there you see the improvement the development that is there okwesibili ngikhuluma ngeMathebeleland not angikhulumi ngenye indawo ngikhangela eMathebeleland kuphela hamba elupane provincial hospital kathesi uyefika khonaphana you see ukuthi zikhona into ezenzakalayo so ukuthi umuntu vele yena ngayesezitshela ukuthi vele into le engayithandi uyahlala vele engayithandi then the issue of Gugurahond izinduna zibesihlangene ngoba zanikezwa lawa amandla ukuthi kababonisane ukuthi kuyini okungayenziwa khulunyiswane labantu kukhunyiswane umlotha abantu bebuyeke behlanganisa amakhanda so as a servant of God lathi siyangena khonapho ukuthi sincedisane labantu
lo ke ngumnumzana Tamukanyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLupane obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala amaningi izolo abanjwe ngamandla ukuthi aye emhlanganweni wokuxhasa umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa Teachers for Economic Development eHarare. Leli phephandaba libika ukuba izikolo zibanjwe ngamandla ukuthi zihlawule $10 ngasikolo sinye emhlanganweni lo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale le-cabinet livumelane ukuthi isisebenzi esithola imali ephansi elizweni jikelele kumele ibe ngamadola alikhulu lengxenye $150 ngenyanga ibhadalwa ngedola leZimbabwe kodwa ngesilinganiso esiyabe sikhona ngaleso sikhathi esedola leMelika. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani? Siyabingelela abasakazi bethu nje bonke ngasoze ngiqambe ngamagama siyalithanda. Igama lami Richard Dube ngikhomentari ze-South Africa. Ngibuye ngixolise ukukhulumela ngifoti lo anode khona abasakazi kungani bethi abasolwa bezanu-PF vele umuntu uma engakatholakala elicala u-magistrate umsakazi akufuzanga etule cala. Njalo kunye bafowethu asikwazi singenza kanjani ngebandla lezanu-PF ngoba kuyacaca ukuthi plusi akula mbuse nga utola kuyenza kana njia kumulo tuangirai waelo ke tufunilize pati kwa esula la kutriplusi kia kanyi kutangeke silitolelize wafuetu manji siya zakanja nguwe South Africa siya klupeka Zimbabwe la kustole nzima so wafuetu asazu tisenze kanja kile simtanda zungunukula tinga ngerelelizwe na se Zimbabwe kechi nje stole nzime South Africa stole nzime Zimbabwe posi ya pipela kuyabonga wafuetu pe Studio 7
salibonani mapati bohlelo linjani ku Studio 7 hayi na sithi ukuthokoza ngenhlelo lesinika zona umihla lamalanga sike sikhulume ngabantu laba abezano laba abantu bezano laba abenza izinto kambe bexabana labantu beqeda lapho beyale ogawule laba bonke labo chuma abalanhlonini ngezinto abazenzayo nanke lamapolisa lawo eZimbabwe lawo abathi ngama ZRP lazo akusela amapolisa othi ama ZRP kusithi iZimbabwe Republic Police sokuyikutsho kuphela leyo iZanu Republic Police ngoba into abayenzayo sebesebenza bengaphansi komthetho weZanu abasalweli lizwe balweli iZanu lamhlanje abantu laba abachawe balimala ngakulimela bezani umnanga kwa ngadale bathume ukuthi gijimani libopha abantu laba abakwenzileyo kodwa ngendlela yokuthi iZanu yebo elimaza abantu betripusiko kuyanyathelwa kuyanyathelwa nangu sehlo abathume ukuthi abayimangala abantu bezanu laba hayi sesidiniwe ngabo thina kodwa belibambe lingachoni linye ilanga labo lizabajonela izabajonela sibili ngithanda li audio yami ukuthi ibalwe ivulwe sibili ukuthi abantu beyilalele okukhulumayo engumcijo kamkhwanazi hayi zanu sikhathele ngani mina ngakho sikhathele into eliyenza emhlabeni hayi sesikhathele kungani libengelanhloni ngento abayenzayo
salubonani salubonani ku Studio 7 salubonani salubonani bangabasazi linjani ayibona indaba kamnanga kwele afuna ukuyenza lapha kithi la asondaba e-right le amatshona afuna ukudlala ngathi la bazala ngengqondo zethu induna lezi zingavuma ukuthi zona kube zezithatha udaba lombhoqazo egugrawund lezi aziboni ziyasetshenziswa siyasala siyizilima thina vele lokhu kufuna i-international criminal court lokhu yikho kufunakala thina sifuna i-truth commission TRC yesiyifunayo
kubo bonke abantu abalalele Studio 7 labasakazi indaba yegugrawund le indaba ehluphayo ngempela umuntu angagwazibile kalaye imandate yokuthi abe lezinduna zakhe already sengisizo abantu abanjengo Fortune Chamirumbira abantu esibaziyo ukuthi ngabezana sebethi bale method abaza kumbe i-structure sama questions abaza izinduna ezizabuza ngayo abantu into esihlalele phansi ngabantu bezana bayehlela ukuthi imele ibe so ukuthi impendulo zibe kanje kanye asokufundi thina abanye sasinda kuye ground ya ngabotshwa mina ngahlala ekafuse 3 months ngikatswa ngaba le ngilama multiple fractures ngasuka 3 months ngisebhalakwe the day ngisukile ebhalakwe ngaya e-stops camp ngayachiswa khona ngiye kuchisweni kwami ngasemphuma ke lapho umhla khona lokho ngiqeda ukuchiswa around 3 p.m. sengihanjiswa egwanda lapho engasuka ngareleasewa khona ku old police camp yikho hayi indaba yabo mina ngakwa yile ground le ayisiphathi kahle ivele kayimelanga ekube njalo mina ngakwavele kavele kayiphume kuyo lezi nduna lazo ezingathengisiyo inxa zezinduna zabantu aziphume kuyo ikakhulukazeni uFortune Charumbira lo seqala sokuthi bale structure sama questions abazabuza ngayo ya hayi sikufuni lokho ngodube lo egwanda
linjani bantu bakho Studio 7 linjani siyabonga ngezindaba elisilethela zona ngifuna ukukhuluma ngezinduna lezi esezithengiswe izulu lomhlaba ngumnangagwa umbulali zinduna labo sobhuku yekani ukuzifaka enkingeni elingayaziyo yekani ukuthatha imali kamnangagwa lithi lizolungisa izinto elingazaziyo elingazange lizitshelwe ngesikhathi beziplana langesikhathi bezenza lingasifaki entweni lezo yekani ngoba zizolihlupha lezi zinto
yebo bantu bakithi Studio 7 hayi impilo inzima madoda ezweni lethu kuthi asiphila siyaphila ngokutshaya kuphela uyazi kufanele kufike isikhathi sokuthi lathi singayisabi sigazi kala ababulwa igugrawund babeyizithutha yini alaba ababulwa bengelala ukuthi ezandleni la bantu impela abafuni ukuyekelelwa bafuna ukuhlaselwa uma behlasela nje kuthi uma kuwukuthi kulelo kuzele naleyo ama-bi-original lawo abantu besiyakuhamba bezidluliselile befihlile mina ngambona abana kwazulu amazulu befihla imikhonto olokuzeni befihla imikhonto embelweni uma isuka bekhwatha imikhonto emqubeni kugwazwana into efanele yenziwe vele ukuthi sona sisiyabuyela emuva inizwela lathi ngelethu fork of le ntombi angeke usincede ngalutho mahlabizulu ngiyalitshela impela umuntu okhulumayo la umaphosa endaweni yakondolwane ngiyabonga
salibonani salibonani kustudio 7 salibonani ngiyalikhulumisa into emangalisayo mina ukuthi kanti indaba abantu bezana bevala ukuthi abantu besisibe campaign bebesilwa bebachaya besenzinga hambe kababona ukuthi kwenza kwabo khonoko yokutshengisa ukuthi bona babusa ngodlame vele ilizwe leli balithatha ngodlame abakhululekanga kade indaba beyabakhululi labo bekhululeke nxa bethi babadlile kubonakala ukuthi babadlile ngoba bakhululekile manje nxa bebavalela bebachaya besenze njani kade sabanye basezibhedlela akuphela kuyacaca ukuthi vele bona abawini bona bansara babamba ngodlame akukho rayithi lokho ngikhuluma ngikhona lapha etsholotho
ye hayi uyazi kwesinye isikhathi ungazenzona zathi uhlakaniphile kodwa wathi ngelinilango uzobathola ontanga yabo ikakhulu indaba le eyenziwa ngupresident wezimbabwe uEmmerson Mnangagwa le uthi udaba lwegugurawundi ubulala abantu qedapho yena esebuya sesithi udaba lolo kumele luphathwe so kahle kahle kwaba lozenza yena ngalohlakaniphile kahle kahle te ungatshaywa umuntu qedapho indaba yakho le njengoba sengikutshayile kumele ukuthi siyiphathe so indaba leyi kayidingi Mnangagwa leZANU-PF ugawele labo Mnangagwa indaba leyi ufumaneka i-international court ibe yiyo ephatha udaba lwegugurawundi ngoba Mnangagwa azange wafelwa isihlobo sakhe nguye owayethumela abantu ukuthi bezobulala abanye abantu so indaba leyi ukulunga kwayo ukuthi luphathwe i-international court of justice ababulala abantu bebotshwe abantu labo babulala izihlobo zabo bebona ukuthi babhadalwa njani njalo bekhulume into abayifuna ukuthi bafuna ukuthi kwezwe so babefuna ukuthi bafuna ukuphuma eZimbabwe amazwe ehlukane yikho lokho ngoba anti kulapha kufuneka isinqumo ukuthi abantu betsho ukuthi bafuna into enjani singathi umuntu ongumbulale owayebulala abantu ebesebuya lama solution eGoogleround hayi ayisebenzi njalo abantu bezanipiwe siyabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga
lo ngumsakazo weStudio 7 Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC. Yabo.
Isikhathi yiso esesidliwe ngumango. Ikuze isikhathi savumi ke ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Udlakela oluqhamuke einsiza lasemadobo lapho okuchaywe khona abasekeli bemandla leCCC lwase lungaba luveza na ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela olwesabekayo na gambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha kudabalwe gugurawundi luzaphumelela na Sive lendaba njalo yokuthi ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkonzo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luyakhula njalo soluqhelile esigabeni seMathebelele and North yesixoxeke lomunye wabenhlanganiso yonale Hayi njengoba ngichilo ke isikhathi sethu yiso sesidliwe ngumango esingasavumi kuba siqhubeke sisonke liyanelisa njalo ukusithola ebulenjini ku www.voandebele.com liyanelisa njalo ulalela ezinye indaba zethu ngo 7:30 ntambama igama lami ngu Chris Gande ngisithi asidibane njalo kusasa sikhathi sinye